Umnangagwa wenze inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthetho ndaba kaMantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda ikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebo ezilingana namacala azo.
Let us continue to foster a corrupt, free, proficient, efficient and effective judicial system which we are all proud of.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana le nkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalawo abathatha izidakamizwa.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe, ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe, kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende, kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli. Kodwa ingcitshi kwezombusazo zithi kuningi angakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Liberty Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba le mithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo, kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini. Yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth, umnumzana Francis Masetsa, ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthetho ndaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa, kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth, ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithoniswa amacala eZimbabwe. Ngakho-ke uhulumende wakhe uza kusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Similar courts in Kodri Park, eMnganini in Bulawayo, Mukoba in Gweru, Mucheke in Masingo, Sakumba and Dangambura in Mtari, as well as Glen Nora, Mabuku and Budirio, here in Harare, should be speedily established.
Idale elifana lezafakwa eCountry Park kwaBulawayo, naseMkoba eGweru, eMucheke eMasingo, eSakumba leDangambura laseGlen Nora leBudiriro eHarare.
Abohlangothi olwe Judicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela eCountry Park kobulawayo, iMkhoba eseGweru, eSakuva lasedakamvura, eMtare, eMavuku, eGlen Nora, eHarare, njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani le ndleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.